Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alambulela ngenjabo lenkulu ku Studio 7 ngolesine mhla ka 20 Zibandlela 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Asichapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask.
Abezempilakahle eZimbabwe bathi lokhu bekhathazekile. Ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 eye-vaccine.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today.
Esethula umbiko wakhe oqakathekile izolo ukufikisa umnyaka isesikhundleni. Umongameli Joe Biden welemelika uthe umnyaka odluleyo ube nzima kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19. Umculi owaduma ngeminyaka ka-1970 usiyafika o-1990 uZex Manata wacula ingoma ihaya iqimbile nguqo ile Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Lanxa inani lababanjwa le-COVID-19 selingani liyehla eZimbabwe, abezempilakahle lokhu bekhathazekile ngenani eliphansi labantu asebenelise ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela kuleli gciwane e-vaccine. Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ikobulawayo.
Yatshona ilanga la izolo, ugatsha lwezempilakahle lwethule umbiko othi kulabantu abalitshumi ababulewe yi-COVID-19 kuthi abedlula amakhulu amane 411 bahlolwa bafumanwa belegciwane leli. Udokotela wedwa Ndebele ngomunye wabezempilakahle abakhuthaza ukulandelwa kweziqondiso zokuvimba ukumemetheka kwalolu bhubhane.
Asichapheleni bantu basezindebeleni, bantu basemathebeleni, bantu baseZimbabwe ukuthi umkhuhlane lo usesekhona. Ngakho kasinanzeleleni sifuna ukuthi siyananzelela ibanga eliphakathi kwakho lomuntu okulandelayo, whether usebhasini, kumbeni uyahamba, kumbeni usesitolo. Siqhubekeni njalo sigqoka ama-mask. Sibona ukuthi siwagqoka kuhle, hayi khona ukuwagqiza engani ngamathayi wona engama-mask.
EZimbabwe kulabantu abahlolwa bafumanwa bele-COVID-19 abedlula amakhulu amabili lamatshumi amabili enkulungwane 227,552, wasila abedlula khulu amabili lalitshumi enkulungwane 210,675, kwabhubha abedlula inkulungwane ezinhlanu lamakhulu amabili 5,276, okwamanje kugula abedlula inkulungwane ezilitshumi lanye lamakhulu ayisithupha 11,617. Emizameni yokumelana lokumemetheka kwaleli gciwane, uhulumende senelise ukuhlaba abantu abedlula izigidi ezine 4,222,834 ijekiseni lakuqala, kuthi abahlatshwe elesibili sebasedlula izigidi ezintathu 3,249,450. Asebehlabe elesithathu sebasedlula inkulungwane ezingamatshumi amathathu 33,331. Kusanjalo, ikhansili yakobulawayo lamhlanje ithole isipho samagwaliba olwazi ngomkhuhlane wofuba lwe-TB esivele kwabe-National AIDS Council besebenzelana logatsha lukahulumende lwezempilakahle. Esamukela lesi sipho umqondisi wezempilakahle kukhansili yakobulawayo udokotela Edwin Sibanda uthi amagwaliba la azakwenza umsebenzi ube lula.
Namhlanje sithole ingwadlwana kumbe ngithi okungamabhuku okuncinyane okumayelana lemkhuhlane wofuba iTB ngamafichane kumbe ngolwasemzini eli olunye lokhona lugwalo oluqondisa ngokwelatshwa womkhuhlane wofuba ebantwaneni olunye ngolukhuluma ngokwelatshwa wofuba olungakaphumeli phandle kumbe olungakabi lezitshengiselo esingathi yi-latent TB ngamafitshane ebantwini abaphila lomkhuhlane wengculazi. So lezi ngwadlwana ke zizaphathisa abezempilakahle abasebenzela ubulawayo ukuthi bazwisise ngalo umkhuhlane wofuba ukuthi welatshwa kanjani kusuka ekuqaliseni ungakatshengiseli esingathi the latent phase lebantwaneni kusiya lokuthi uzuyefika lapho otshengisela khona.
Umqondisi we-National AIDS Council wobulawayo unkosikazi Senatra Nyathi uthi bayaqakathekisa ukwelapha lokupha ulwazi lwe-TB ezweni ngoba ingxenye yabantu abalegcikwane lengculaza balakho ukuhlaselwa yi-TB.
Lapha kade sinika amabhuku information etshiyeneyo ku-City of Bulawayo mayelana ne-TB kuze bayanelise ukuthi lanxa beselapha i-TB bebe lama-guidelines a-current le-information nje ekwanileyo kuze abantu bakobulawayo bebekwazi ukuthi i-TB le-HIV kuhambelana njani. Njalo sizwile udokotela ekhuluma ukuthi iZimbabwe sisusiwe kulawa amazwe akade elo ibhedeni enkulu ku-TB. So thina njenge-National AIDS Council sifuna ukuthi kuwe kulokhu kusehla, sifuna ukuthi TB, HIV kuwe kusehla imikhuhlane le elizweni lethu. Yikho i-donation le izasiza abantu abakobulawayo lamanesi labodokotela bebe bekwazi ukuthi lanxa beselapha abantu basebenzisa imithi enjani, njalo lanxa kule ama-complications beyaphathe njani in terms of TB. Njalo siyananzelela ukuthi TB le-HIV vele kuyinto yini ngoba ihafu yabantu abale-HIV bazagula i-TB. Njalo yikho sisithi umuntu ole-TB ka-teste for HIV, umuntu ole-HIV ka-teste for TB ukuze abantu laba belatshwe imikhuhlane emibili.
Isili yakobulawayo ithi ngomnyaka balakho ukuba labantu abayinkulungwane kusiya kunkulungwane elamakhulu amabili abahlolwa bafumanwe belofuba, kuthi abedlula amakhulu amahlanu balakho ukuba lofuba olunzima ukwelapha. Njalo lokhu kuvame ukubangelwa izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa okulenani eliphezulu kwizwekazi le-Africa elilofuba eziyizo eziphenduka ekhaya zilofuba, ezinye sezizofela ekhaya ngokuswela ukwelapha. Ikhansili ithi lokhe kuqale i-COVID-19 inani lezizalwane zeZimbabwe eziza ekhaya liphansi okubangele ukuba lenani labahlolwa bafumane belofuba liphansi. Ngimele iStudio 7 ngikwabulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ibandla le-NDCT elikhokhelwa umnumzana Douglas Monzola lithi selimise ubudlelwane okwesikhatshana lomsekeli wakhe unkosazana Thokozani Khuphe. Kubikwa kuningi uMakhuphe asekwenzile okungahambelani leziqondiso zesisekelo somthetho webandla leli. Lokhu kwenzakala ngesikhathi belungiselela umhlangano omkhulu owe-Congress. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethulwa kwemibiko ku-NDCT uthi kusahlolisiswa okuningi okwenziwa nguMakhuphe ungahambelani lokumele kwenziwe ngumuntu olilunga lebandla leli.
Umsekeli kamongameli we-MDCT umama udokotela uThokozani Khuphe kanye lomsekeli kamabhalane wezokukhitshwa kwemibiko ubaba usenator uKalipani Pokeni bobabili bamisiwe ukusebenzela iparty ngoba kulezizathu ezinengi ezenza ukuthi betheswe amacala kumbe engathi betheswe umlando wokungahambisi kuhle izinto ebandleni sikhangelane le-constitution lalokho kumele bakwenze lalokho kumele bangakwenzi. Ngakho bamisiwe kuphela ukusebenza ebandleni kodwa basanga ama members of parliament kumele baqhubeke ngomsebenzi wabo eParliament. Kusiya phambili kuzamele babe ngaphambame phambili kuka Arbiter General onguye usosihlalo wekomitee ecwayisisa zonke indaba ezokungaziphathi kumalunga awe standing committee.
Umnumzana Witness Dube ngobona ngokwethulwa kwemibiko kubandla leMDCT kodwa abalandeli bakamakhubhe bathi uMonzora uzama ukuzivikela ukuba enganqotshwa ngumakhubhe kukhetho oluzayo. Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kamakhubhe, utshele iStudio 7 ukuthi uMonzora kalalungelo lokususa umakhubhe esikhundleni kumbe ukumisa okwesikhatshana ukuba lilunga lebandla leli.
Udokotela uKhuphe kakatholi leyo ncwadi ethi iyamsuspenda ngoba sikhuluma manje udokotela Khuphe simkhangelele ukuthi aphenduke lapha eZimbabwe namhlanje evela kwele South Africa. Kodwa ke into engayitsho ukuthi uDouglas Monzora kalawo amandla ukuxotsha umuntu kumbe ukususpenda umuntu ngoba ithuba lakhe lokuba ngupresident laphela mhla ka 27 June 2021 ngoba wakhethwa kuCongress engela quorum. Ngokunjalo ngomthetho weMDCT uArticle 6.2.7 uthi khona iCongress engela quorum ama resolution akhona aya expire within 6 months. Ngokunjalo uMonzora wama ukuba ngupresident weMDCT mhla ka 27 June 2021. Okwesibili iNational Council yeMDCT ya espaya ukuba lamandla ngo-2019 ngoba yakhethwa ngo-2014. Engingakutsho ukuthi akula muntu olamandla okususpenda umuntu ku-MDCT. Okukhona ukuthi kusasa sikhangelele ukuthi sizwe ukuthi umama uMakhophe uphatheleni imuli yeZimbabwe njengoba lisazi ukuthi uzabe e-addressa onozindaba elokishini lemzilikazi emakhokhoba kusasa.
Umnumzana Ntando Ndlovu, umcebisi kaNkosazana Thokozani Khuphe, umsekeli kamongameli webandla leMDCT, ubexoxa leStudio 7 eWoblawayo. Umculi owaduma ngeminyaka yabo-1970 kusiyafika o-1990 uZex Manatsa owacula ingoma ehaya iqembu lenguqu ele-Highlanders ethi i-Highlanders iwinile akasekho. Umndeni kaManatsa uthi ukhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Abemuli kamoyi balobe enkundleni yokuxhumana eFacebook ikhasini likaManatsa kuba badane kakhulu ibuchiwa ngumuntu obethanda imuli yakhe njalo labalandeli bomculo weGidi Jive Kwela Kwela Letsabatsaba. UManatsa wacula ingoma ezadla ubhedu ngesikhathi eleZimbabwe lilwela uzibuze lalapho selikhululekile. Umnumzana Anthony Blinken unobhala obona ngobudlelwano bebelika lamanye amazwe omhlaba uthi ilizwe lakhe lisekela ele Ukraine kungxabano yalo lele Russia lona ke elingafuni ukuba ele Ukraine lamukelwe umanyano we North Atlantic Treaty Organization NATO. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
UBlinken okhulume ngodaba lolu lintathele izindaba yomsakazo we Voice of America uthi
we've offered Russia a clear choice, a choice between pursuing dialogue and diplomacy on the one hand or confrontation and consequences on the other hand. And we've just been engaged in an intensive series of diplomatic engagements with Russia directly between us through the Strategic Stability Dialogue at NATO with the NATO-Russia Council.
Ele Russia silinika umlando wokuthi libone elingakwenza ngokuthi kumele phela kulungiswe indaba ezinje ngokuthula. Silakho sibili ukuthi sihlangane labantu abanengi njengoba besihlangana labanye khona manje ukuthi sibone ukuthi udaba lolu lunganiswa njani. Konke lokho kusemandleni weRussia ukuthi lingenzani.
My hope remains that Russia will pursue that diplomatic path. It's clearly preferable.
Uthele melika lamanye amazwe azajezisa ele Russia lingahlasela ele Ukraine.
If Russia chooses to renew its aggression against Ukraine, we and not just we the United States, we, many countries throughout Europe and even some beyond, will respond very forcefully and resolutely, and in three ways. First, we've been working intensely on elaborating extensive sanctions, financial, economic, export controls, and others.
Kunenge esilakho ukuthi sikwenze ukwenzela ukuthi sivimbe okufiswayo kwenziwa ngeRussia. Kunenge kakhulu okunye kwangkhona ke izitshezo zenoto. Siyabona ukuthi nxa ngisithi thina ngisho ukuthi amazwe achiyeneyo sizakwenza konke lokhu senzela ukuthi sinqabele okulakho ukuthi kwenzakala elizweni leli. Kumele phela bekwazi ukuthi thina siyalisekela.
A second consequence would almost certainly be further assistance, defensive military assistance to Ukraine.
Umkhokheli wakule Russia uMnumzana Vladimir Putin uthi ilizwe lakhe kalifuni ukuhlasela ele Ukraine. Uthi abakwenzayo kuyinhlala yenza. Kodwa abacubungula izombusazwe bathi kusobala ukuba ele Russia lifuna ukuhlasela ele Ukraine. Umfundisi Rafael Mthombeni ohlala kule Melika uthi kuyethusa ukwenziwa ngele Russia.
Amadoda la angapha awe America benza kuhle ngakhulu ukuthi bazame ukuthi bayikhalimele iRussia ingakaze itshengise okwefuna ukukwenza. Ngoba ngokubonakala kwakhona nje ukuba bengathi bafaka amabutho laphana lokuhloma lokwenza konke lokhu, bayakhanya ukuthi bangaphose bangene laphana balwisane le Ukraine. Kodwa ke nxa besukuma kwasukuma ama-senators khathesi ukhona ngale unobhala omkhulu uBlinken ukhona ngale ukuthi bakube le nkulumo ezithile, mbona ngathi la iRussia izabona ukuthi akuchiphanga njengalokhu ekucabangayo.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Busani Mbusontini laye ohlala kwele Melika.
UPutin udlala intsoro yakhe, kukhona angabe aza kwenza eUkraine kodwa mbonanga lokuningi nje uphonga utshengisela kodwa aseze enze ukungena okwempi.
UBlinken ukhangelelwe ukuba uza kwenza umhlangano oqhathekileyo kusasa lomnumzana Sergey Lavrov obona ngokwethula kwemibiko kwele Russia. Ele Russia selifake ibutho lalo emngceleni welizwe leUkraine. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingu-Gibbs Dube.
Umongameli Joe Biden wele Amerika izolo wethule umbiko oqakathekileyo lapho esenelisa umnyaka wakhe wokuqala esesikhundleni leso. UBiden uthe umnyaka wakhe wokuqala ubulukhuni okwamagama ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 kodwa wathi ulethemba ukubana kuya kuthi kusiyaphela ihlandla lombuso wakhe lakuqala kuzaba nganeno. Ngesizwe amazi kamongameli Biden.
It's been a year of challenges, but it's also been a year of enormous progress. We went from 2 million people being vaccinated at the moment I was sworn in to 210 million Americans being fully vaccinated today. We created 6 million new jobs, more jobs in one year than any time before this country. We've been doing everything we can, learning and adapting as fast as we can, and preparing for a future beyond the pandemic. All I know that after almost 2 years of physical, emotional, and psychological weight of this pandemic and had the impact it's had on everyone, for many of us, it's been too much to bear.
Lawo ngamazwi kamongameli Joe Biden wele Melika esethula umbiko wakhe oqhakathekileyo ophathelane lombuso wakhe ngomnyaka odluleyo. Live Talk lamhlanje uhlelo wasihluzeni bomama sikhangela okwenziwa ngabesifazana kumelana lobhubhane lwe-COVID-19. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kuqakathekile ukuba namkhokheli we-MTC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bakhe baguqule ibizo lebandla labo kathesi kungakayenziwa ukhetho lwama-by-elections ngombimbitho. Le nkuthazo iza ngemva kokuba umkhokheli we-MDCT umnumzana Douglas Monzora ethe icele lakhe lizancintisa ukhetho lisebenzisa ibizo lebandla likaJamisa. UJamisa ngokwakhe usekubeke kwacaca ukubana ngempela baphakathi kokudinga ibizo elitsha. Untunga miri nkomo wa Studio 7 ukuxoxa lohlaziya izombusazwe uMnumzana Diva Dube endawonye lentatheli zendaba uSimbarashe Nembaware layo ohlaziya izombusazwe onguye osumula lingxoxo.
I think othamisa bathi alisisikhathi ke lisana lendaba yokuthi MDCT MC Alliance kuba nanko bazibala lasemthethwandaba abazile bethi wona awukazi banike ama-judgments ayimbulashela. Umthethwandaba wathi hhayi MDC Alliance akusichema labo nje ukuthi wabo inhlanganiso ukuthi siya ekhethweni sinjani that umbrella. So lato lelihle othamisa kumbi iqembu lelitsha bekhampeni ngalo yekele ukulwisana lalaba abanye ngoba kuqeda isikhathi lamandla le mali imali efuzile isetshenziswa ekulungiseleni ukhetho lokuthuthukisa iqembu labo. So I think ngathela elihle elokuthi othamisa bethishane lento yokuthi i-MDC Alliance MDC bani banayi benze iqembu labo.
Wena ulubona njani lolu daba Dube?
Ngibona ngathi into le is long overdue kwakufanele ukuthi ngabe into abayenza kudala ngoba bayibona ukuthi into le bayayizama kodwa into le bayizamayo ayihambi ngendlela eqondileyo ngendlela abafisa ngayo. Bekuzadala i-confusion kakhulu kubalandeli babo ukuthi ekugcineni kugcine kungasazakali ukuthi kathi lapha okuyikho yikuphi okungayisikho yikuphi ngoba abanye abantu njalo singakubona ukuthi ayisiwo bonke abantu abafundileyo mhlawumbe ababe bengabalandeli babo iqembu le-MDC asebengagcina besenza amaphutha abe sebezagcina esiza khoza ukuthi mhlawumbe bekukhona umphumela kade bengawuthola be-MDC Alliance kodwa ekugcineni bagcine bengasawutholanga ngendlela yokuthi abantu baye balahleka endleleni ngokuhlangahlangana kwamabizo. Bona nxa bezazi ukuthi bona bayazithemba nxa bezazi bona ukuthi baliqembu bayenze ibizo eliqondane labo ngibona ngathi kuzabe into ezasiza bona iphinde isiza nabalandeli babo.
Ngiphenduke kuwe Nembaware, bakhona abathi uChamisa engabumba ibandla elitsha, abanye abasekeli bakhe balakho ukulahleka bavotele iMDC Alliance ekaMonzora kukhetho ngoba becabanga ukuthi uChamisa lokhe esebenzisa lelo gama.
Ukho okutsho ngumfowethu Dube lapho ukuthi it was long overdue bachitha isikhathi ngendaba engasebenziwa. Sinizwile uMonzora ngolwesihlanu ekhipha i-statement ukuthi baya kuma-by-election besebenzisa u-MDC Alliance. Okushuthi-ke abalandeli bakaChamisa bazavotela i-alliance benika lowo Monzora futhi ini amavoti. So okushuthi-ke so isikhathi esincane ngoba by-election aseduze kathesi ukuthi-ke ibandla likaChamisa elitsha lingene siyancintisa ukhetho lisithi hayi thina si-MDC Alliance / Chamisa acabanga ukuthi i-confusion yakhona. So ukuthi ngabe yinto eyenziwa kudala kwabunje iqembu laqa sikukhankasa sithi umnyaka odlulileyo kwazi ukuthi hayi sokuleqembu elitsha ngokuthiwa yi-Chamisa Chete Patriotic Front ngokuthiwa kuyini ngizozasiza. Uhlupho olukhona-ke kuma-by-election lawa nxa uChamisa ezangena ama-by-election usize ukuthi ibizo lakhe liyabe lingakamemetheki indawo eningi okuzenza ukuthi amavoti amanye ayengaphi aye kuMonzora. But sikhangele ukhetho olukhulu oluzayo olwa-2023 isikhathi esihle ukuthi bekazi kukhankasa besebenzisa ibizo labelitsha.
Naso Dube,
okwakathesi babunkobo esikhathini lesi abakhangelane lazesi ama-by-elections ngibona ngathi lapho abakhangelele umphumela omncane kakhulu abangawuhlomula ikakhulukazi ngoba sesikhala ukuthi sebetshintshe ibizo. Okuzakwenza ukuthi umphumela omncane kulokho abakufisayo kungenxa yokuthi siyakhangela kathesi isimo se-COVID esikhona esizakwenza ukuthi mhlawumbe bangayeleliseki kuhle ukuthi babhodabhode bakhankase babhode ibizwe babhode indawo lezi abazifunayo ukuthi bayelelise ukuthi kuchazela abantu. Kodwa-ke nxa bengathi bazinike isikhathi mhlawumbe bekhangelele kakhulu njengokusho komfowethu mthembe ukuthi ngaleso sikhathi bazabe sebeyelelisile ukuthi bamemethekise indlela abakufuna ngayo langelizwe labo lelo ukuthi bazabe ngobani okuzabe mhlawumbe okungabenza ukuthi mhlawumbe babe namathuba.
Siyabona lapha Nembaware ukuthi i-MDCT kaMonzora isixotshe uNkosazana Thokozani Khuphe. Ulubona njani lolo daba?
Okay, MDC I think MDC yachabalala kutshona umdala uTsangirai. Okunye lokho sokukhona ukuthi omunye lamifuna ukuphatha indaba le sikhuluma ngayo ukuthi uChamisa e-MDC Alliance yasuka khonapho ekutshoneni kukaTsangirai. Unfortunately ngeke aphendule ukuthi uTsangirai ethuneni azobambanisa iqembu leli. UThokozani babevele nje bengamfuni from the word go, even ikhothi sithi hayi nguye ozasala ephethe iqembu.
akuyiphethe Dube, ulubona njani udaba lukaMakhube?
Udaba lukaMakhube wakokobo ludaba olungathi lunezinto eziningi ezihlanganiselayo ezenza ukuthi uMakhube azithole sesimeni lesakiso. Okokuqala, njengoba ukuthi uMakhube wathi elimukiswa esikhathini ayefanele ukuthi ngabe mhlawumbe wathi wahlala phansi wacabangisisa kuhle, wahluza kuhle ukuthi yikuyini afanele ukuthi akwenze, kodwa azange wakuthatha ngendlela eqondileyo. Wakuthatha ezinye izinto, wazithatha ngenhliziyo, wangazithatha ngokujula komqondo njengosopolitiki. Okuye kwayenza ukuthi egcine sagcina simbone sehlambalazwa intshona sezimfeni zangaphi. Ilapho ayefanele khona ukuthi aye ahlale phansi bengakazi bavele phambili, kodwa baqale bayelungisa izinto zabo besasemuva khona ngale.
Umnumzana Tifa Dube uhlaziya ezombusazwe ubexoxa lapho endawonye lenthethelezindaba uSimbarashinde Mbaware layo ucubungula ezombusazwe. Abesifazane abavela eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bakhathazekile ngemizamo yokuxotsha abokuza kulelo lizwe ngoba iningi labo yilo elisebenza ezindlini zokudlela okuyizo ezisahlolisiswa. Isiphathamandla senhlanganiso ebona ngamalungelo abesifazane abahlala eSouth Africa bevela eZimbabwe eyezimbokodo uNkosazana Vitrice Mathuthu uchasisa okuningi kungxoxo ayenzelwa Sithandekile emhlangano weStudio 7.
Ubo wona awukho muhle. Angithi yabona ukuthi kuma-social media ziyakhulunyelwa zonke le zinto. Abantu abaningi bayethuki. Yebo, silaba abantu abathi hayi thina vele kudala sisegoli, ayikho into engayenzeka. Loba besibophi basixosa vele thina kudala siphila la. Kodwa thina njengabomama asilazi izibindi ezinye. Omama balazi izibindi ezindala. Omama masicabanga ucabanga ukuthi abanye bethu balabantwana. Masicabanga sicabangela abantwana ukuthi njengoba sokusenzeka kanje, uma kungenzeka ibathwa hayi sesixotshwa mina ngizophuma abantu bami ngizobafaka. So abantu bangomama bakhathazeke kakhulu. Like manje kulezi ndawo zokuthi abantu bayazisa amapemithi abaselawa ukuthola kungeniwa amapemithi. So bayabuza abantu manje senze njani. Konke lokhu lathi sinja silakabi lazi impendi lezizinze. Ngoba nxa kuxotshwa abantu ezindaweni ezinjengama-restaurant zokuhamba kufunakala ukuthi bavale ukuthi bangaka abavela kwamanye amazwe, bangaka abavela e-South Africa. Kuza thina kuphoqelela ukuthi abaqhashi bethi abantu bonke abavela phandle kwe-South Africa hayi kungcono baphume bengazi basasebenza. Kuqhatshwa abantu abavela e-South Africa. Abantu bethu abamama bethu abavela eZimbabwe basenza kulawa ma-restaurant bazoyazi. Sesuka lapha sikwazi ukuthi bazongenani. Umbani owaziyo mhlawumbe kuza ngena emakhitshini. Omama abaningi abaseZimbabwe basebenza emakhitshini. Mhlawumbe kuzayiwa ku-security sector. Abantu abaningi abavela eZimbabwe basebenza kwi-security sector. So wonke umuntu amaphapha phezu asikwazi ukuthi kusasa kuyovuka kwenzekayo. Yebo, bangaba khona abathi hayi asilandaba. Kodwa thina njengabomama indaba silayo.
Okwakhathesi kungabe kwehlukile yini kule kweminyaka enedluleni? Siyabona ukuthi asikho kwakuqala kusenzeka
lokho. Kana obekuhlenzeka sesabona izenophobia ka-2018 cabanga ukuthi uyayikhumbula. Bekungabantu akade bephuma nje bekanga beshaya abantu bokufika, shisa abantu bokufika. Kodwa yokungangenanga kwaze kwangena ngathi emsebenzini. Lapho sesibona khona manje amabandla ka-political parties eseyiwa sengenela izinto ezinjalo. Kunzima nxa sokuzathi kungenelwa ngama-political parties ayiwa asibheke ukuthi ngabe ayasivikela njengabantu bokufika. Into leyo siyibona isenzeka ema-trucking. Isikhumbule manje ema-trucking singene ngathi ema-restaurant. Asikwazi ukuthi yaphi njalo ayifani lale izenophobia esiyijayeleyo. Akula muntu othayayo. Kodwa ukuthi abantu emsebenzini abantu ababuyela emakhaya wabo. Kodwa lapha sithatha hayi bazosithaya kuzadlula bangasithaya bazabotha. But now ngubani ozobabopha ngoba la mapadalalona amabandla ezombusazwe asengenele umkhankaso wakhona.
Khuluma ngamabandla ezombusazwe lithini ngokungenela kwe-EFF?
Eyi, umuntu ulale phendula usimangele ngoba besilokhu sithi hayi kungcono uma lemu usehlangothini lwethu uyazi ukuthi wonke umuntu ose-Afrika i-Afrika ngeyakhe. Kodwa ma yeka ngethuni ehlukileyo kuyasimangaza kakhulu. Njalo kuyasibonisa ukuthi sesimi sodwa manje akela ngithilo yethu. Ngathi ngibukeka ngathi ngiya support ngala esengomunye okhala ngokuthi hayi sengoya oqala futhi ngokuya kulawa ma-restaurant ayofuna inani labantu abangavela phandle nabantu abavela e-South Africa ebese ukhalele kwamanye amabandla hayi ukuthi ebandleni le-EFF. Mina njenganginje ukusize ukuthi kanti wavuka namhlanje inyoni sikhale ukuthi kanjani ngoba thina simaze ukuthi sivikelayo loba nje ukuyenza kwakhona esekwenza yabona ukuthi usengami uyabushiya kusupporta ngesilungu usewenza ukuthi hayi asikho kuhlasela lokufika kodwa ukukhangela ukuthi laba South Africans lawa ayabhekelela lapha emsebenzini kodwa nje vele singakubhekelanga ukuthi vele ku-EFF ikakhulu kuye
kungenzakalani abantu bengasilahlekelwa imisebenzi lapho sikhanya ukuthi iningi vele ligcine abantwana ekhaya nabazali
kuthiwa ngesilungu disaster in the making ngoba nxa sisuka sonke lapha kuthiwe sesibuyela ekhaya kumbe noba singabuyelanga ekhaya singasasebenzi kwenzakalani ngabantu abethu labazali bethu esibaeya basekhaya futhi kubazobulawa yindlala singaze sihlale eSouth Africa nxa imisebenzi siphelele kuyini esizakwenza singasasebenzi lathi khonapha kuhlele sizodlali sibe ngani so yena le ayikho right sizovele nxa kuphela imisebenzi nje aku-affecti thina sodwa esilayo eSouth Africa izimuli zethu ziyo-affecteka okuzilisileyo.
Lo Nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimphokodo, ubexoxa ecingweni losandekile Mhlanga weStudio 7. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalanamhlanje, olivalelisayo.